Wonke amanyathelo aqathekile ukuthi athathwe ukuvikela amalungelo abantu, ukuvikela ukusebenza komthetho lesisekelo sombuso. Ngakho ke kuyinto eqakathekile ukuthi wonke umuntu asukume, azwakalise ukungasuthiseki kwakhe, azwakalise ukukhathazeka kwakhe ngokuthathwa kwamandla onke avuthelelwe emuntwini oyedwa upresident welizwe, senza ukuthi izinkantolo ezizimeleyo imthethwandaba ibe ngaphansi kwakhe, iparlamenti ibe ngaphansi kwakhe. Lezo ngathi ziqakathekile ukuthi zibe lamandla uma kuzasebenza kahle umbuso wentando yabantu, kuvikeleke iconstitution, kuvikeleleke lamalungelo abantu. Nxa ngabe konke lokho sekudilekile, sekungaphansi kukapresident, akusasebenzi lutho. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi basukume abantu, bazwakalise, babonakalise ukungasuthiseki kwabo le ntukuthelo yabo, bazame konke okusemandleni ukuthi kuvinjelwe lokho okufuna ukwenzakala.
Ubona abahluleli benkantolo belakho yini ukwethula isinqumo sokuthi hayi, ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukaMalaba akukho emthethweni, ngokunjalo kumele ayephumula? Alubana uMongameli Mnangagwa ethe wengeza ngempela isikhathi sakhe.
Umzamo wokuguqula iconstitution ungaphumelela ngokuba upresident eseusayinile lowo mthetho, kusho ukuthi sungumthetho. Okuyabe sekusele ukuthi thina esiphikisana lakho siye enkantolo siyaveza, siye emthethwandaba sisiyabonisa ukuthi lokho kuguqulwa kwenziwa ngendlela ephula sona yona iconstitution, ephula umthetho ngendlela enkulu kakhulu, ukuthi uma kungayekelwa kuqhubeke kuzalimaza indlela ilizwe leZimbabwe lime ngakhona, izisekelo zeconstitution, lokuvikela kwamalungelo abantu ngendlela iconstitution ekwenza ngakhona. Ngakho-ke yilokho okuzabe kugijinyiswa kakhulu ngabantu ezinsukwini ezilandelayo, ukuthi kuzanywe ukuvezwa emthethwandaba ukuthi hayi, lokho akwenziwa ngendlela efaneleyo. Kanti-ke nxa ngabe kungehlula, abantu kumele baqhubeke betoyitoya besilwa lalokho kuze kulunge, kumbe kuze kuphume izanu embusweni. Phela yiyo yodwa indlela mina esengiyibona isisele ukuthi izanu kayisuke embusweni, kulokuthi sibe sihlala sikhala ngale ndlela.
Ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kungakenziwa ephalamende, kusakhulunywa nje ngakho, abantu abaningi bebekutshaya nje indiva, baphaphama sokwenzakele, kona behlokoma khathesi abaningi. Ungathini ngalolo daba?
Ye, abantu vele izikhathi eziningi bayabukela bayevuna emasimini nje balinda inyoni benze lokhuyana lalokhuyana, hayi ukuthi kakuqakathekanga. Kodwa nxa ngabe kukhulunywa ngokuguqulwa kwesisekelo sombuso, kumele abantu baye emhlanganweni bayezwakalisa ukungasuthiseki kwabo. Nxa ngabe kwehlule emhlanganweni, baye emgwaqweni. Nxa ngabe kwehlule kusehluleka emgwaqweni, bahlale phansi. Kungangcono kudilike umkhonomi kulokuthi abantu baphelekezele ukwephulwa kweconstitution lamalungelo abo, ngoba udala inkunzi kantando kayiphikiswa ozalimaza amalungelo abantu lempilo zabantu ngakusasa. Ngakho-ke lokho kumele kube yisifundo ebantwini ukuthi nxa kukhulunywa nge-constitution, kukhulunywa ngomthetho, kukhulunywa ngebhajethi, kumele sisukumeni ngobuningi sonke siyephikisa kumbe siyesapota. Kulokho kubi kufanele ukuthi sonke sisukume siyephikisa. Lanamhlanje siyakumele siqhubeke siphikisa lokho okwenzakalayo.